Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba ngolamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-9 Mfufu 2021 ngu-Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha inkokheli yezifundi zamakolishi emaSwingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa eGwanda athi asithole izifuyo ezedlula 100 ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe kuviki edluleyo.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa.
Izizalwane zeZimbabwe esilala kweleBhilitane zijabulela inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19.
Lokhu kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhithiwe kuluhlu lwamazwe abethwa bona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list.
Sile ngxoxo lomkhokheli webandla elitsha elezombusazwe elithiwa SIDA.
Kuyimanje oba ngikhuluma nje ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right, engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota, singenayo inkululeko yokubana sikhululekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ebophe inkokheli yezifundi zamakolishi emaSwingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Inkokheli yezinaso ibikwa ibisenza umhlangano ehoteleni ethiwa Liz Inn edolobheni leMaswingo namhlanje, lapho amapholisa angene abopha abayisithupha abagoqela uLenox Machoko, Phailamwe Masarure, Takutswa Ngaziwore, loNancy Jenge. Akucacanga ukuthi betheswa cala bani ngoba amapholisa abengaphenduli incingo zabo. EGwanda athi asethole izifuyo ezedlula 100 ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe ngeviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni sezansi emaNdebeleni, uNkosikazi Loveness Mangena, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezine sezitholwe ngabanikazi,
senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zawo bephile.
Uphinde wathi sebebophe uCastro Ndlovu ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni seNkwali, yena otholakale le nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontshiweyo. Amapholisa athi adinga njalo uPrince Dube ngamehlo abomvu oyaziwa njalo ngokuthi uMvusa Thophini oweChenyawugwe, yena ocatshangelwa ukuthula esandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayifike eGwanda Showgrounds, lapho lezi nkomo ezigcinwe khona, mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngobe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulele kakhulu inyathelo lithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Uhulumende weleBhilitane wazise kuliviki ukuthi kusukela ngomvulo ozayo eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe asesuswe kuluhlu lolu, okuza kwenza kungabi nzima ukuya kweleBhilitane uvela eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, uMnumzana Panyika Karimanzira.
Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho. Ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhichiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Njengomzekeliso i-India.
Manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi bayekhona.
Ye, mbona angani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi baye khona. Ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe lokuhlunguluzwa koluntu lokuswelakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakhonokho ngibona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe.
Ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu, bekusichoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe.
Ngokuba kuluhlu le-red list bekusicho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBritane evela kweleZimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe. Abe sesithi mase fike lapha kwele Britain ayenze i-COVID test ayenze amabili ama-COVID test. Eyaqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesishiya ngalo mbili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale ku esingathi i-quarantine ngesingizi wensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uma uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBritane evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku red list. Bekuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha ethatha ama-test lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, kube kusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso. Kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso. Kube kuyinto enzima kakhulu.
UMnumzana Panyika Karimanzira, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, i-Restoration of Human Rights. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 182 babanjwa igciwane le-coronavirus. Amanombolo awethu lo izolo atshengisa ukuba inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyalisehla. Izolo kuhlatshwe abantu abafika phose 10,019,192 kuphela. Kulabo abatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabesigaba seMathebeleland South, okulabedlula amachumi ayithoba minwembili 85. Ilizwe le-South Africa seliyilo eliphilisa imuli eziningi zeZimbabwe ngoba izizalwane zakomakhelwane ziphephela khona ngobuningi. sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale kwele South Africa osehlezi okweminyaka eminingi umnumzana Mikas Banda ongumlaleli oqotho weStudio 7.
Ibizo ngumika Banda. Mina ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza. Ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza duze kwesomile. Ngasengiyakhulela mbijana elibhani.
Usulesikhathi esinganani uhlala khona ngapho eSouth Africa?
Hayi, South Africa sengilesikhathi esikhulu ngihlala eSouth Africa. Vele ngathi ngifike ngifana ngikhulele khona. Ngikhulele khona iSouth Africa from ngifika khona ngiqathanisa lamanje. Izachayeka futhi kwedlula iZimbabwe.
Umumo wakhona unjani nxa uqathanisa lo eZimbabwe?
Ma ngiphendula ngeZimbabwe, iZimbabwe iright, iswele kuphela abantu abangabaholi abaleqiniso. Nabangasebenzela iy'ngane zabo lokudla mnandi, lokudla mnandi kumbe lokuba lama-girlfriend abaningi, lokuthenga izindlu ezidulayo, nemoto ezidulayo, anti yona kuyabe kukhosta imali yelizwe konke lokhu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ilizwe leSouth Africa lapho elikhona lilesibanga esinganani esithiya eZimbabwe, njalo ubona ngani kungenzakala na ukuthi inguquko lempumelelo ekhona eSouth Africa icine ifana leZimbabwe?
Ya ukuthi ama isibanga eZimbabwe leSouth Africa ukuthi lapha abelungu bakhona, abelungu bazoyisiza iSouth Africa bayicela izimali lezi ezama-donation lani. But kuyikuthi umgabe engaxotshanga vele abelungu labantu sesilapha. Otherwise South Africa siyafana. IZimbabwe phelile into yonke. Yabona ama-resources, iland makulinywa. Yabona vele nje siswele abaholi kuphela, abaqotho kuphela. That's that.
Umnumzana Mikas Banda, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo weleMelika obona ngezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakajele okwakuqala kweleMexico. UBlinken utshele intatheli izindaba ukuthi amazwe la womabili iMexico leMelika asesungule uhlelo lokusebenzelana kwezomvikela. Phathamandla somanyano United Nations City usizo kade luphiwa izizalwane zakwele DRC luzamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula izigidi ezilichumi 10 million besendlaleni. Kwezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe, lamlela
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni seziqalile amalungiselelo okulima, kodwa zikhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu okulakho ukudala ukuthi zingalimi njengalokhu ezikufisayo. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zethu kulezi nsuku ihloka likhala njalo nje ehlathini lapho kubiwe emasimini kulungiselelwa ukulima ngoba izulu seliseduze. Lanxa amalungiselelo sekubangela iphezulu iningi lithwa lilanhlanyelo yeneleyo emakhaya, kukanti ezitolo khona kayibambeki ngoba intengo iphezulu. Umnumzana Zwelithini Gabulo isakhamuzi esithezi ekwana uthi iningi lezakhamizi emakhaya ngeke lenelisa ukuthenga inhlanyelo ezitolo.
Inhlanyelo ayibambeki lo nyaka, iyadula okunye okumangalisayo. Ngokwesibonelo nje ngakunika le seed thina iPioneer seed, i-10 kg kumavinkile ayithengisayo ibiza i-$4,620 bese kusithi ngemali yeMelika i-$34. Ngakho-ke leyo into engibona ukuthi inzima kakhulu ikakhulu kithi abalimi esihlala emakhaya, ayibambeki.
Unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni yena osuke esilikwe kwana Botswana North layo khala ngentengenhlanelo ephezulu.
Abantu sebegebhile amagodi sebelungisile balungiselele sibili kodwa bengenathemba lokuthola inhlanyelo ngendlela edura ngayo ngoba inhlanyelo 10 kg i-R420 R420 ayitholakali shem asikwazi ukuthi uyabunga idobha ngapi so silinde yone kahulumende leyo ohlelo lwentwasa lololo lwamagodi esingakucela nje kuhulumende ukuthi inhlanyelo kayibuye lithi liqalukuna lathi inhlanyelo sesilayo.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane uthi bazosebenzisa inhlanyelo abayithole kusivuno sanyakenye.
Abantu sibhizi siyalungiselela lo gatshumpo lo abantu sibhizi sitya ugatshumpo isikhathi sesiphele isikhathi sengoba lezulu nanti seliduma kodwa-ke okwenhlanyelo hhayi kwenhlanyelo lonyaka abantu abaningi hhayi sizasihlanyele lethu esesiphaleni yona ukudura iyadura kodwa-ke hhayi abantu sitholile mbithani kumnyaka ophelileyo lo nyaka noma ingaphuza noma ingabuya kumba suziphiwe njengomnyaka ophelileyo yokhanya zani bazanika abantu abakugatshopho kuphela.
Umnumzana Finis Ncube odabuka kuward 7 komalaba phansi kwenduna umalaba ematobo laye uthi balinde inhlanyelo kagatshompo ngoba ingekho ezitolo zasemakhaya.
Esikwenzayo okwakathesi njengoba silungiselela ukulima izulu lithembisa abanye siphezu kwakho ukupandila siphezu kwakho ukutshaya amagodi sikhangeleli ukuyithola inhlanyelo noma nini kumenyezelwe kakhulu othi sihlale silindele khangela inhlanyelo ezitolo iyasilela sikabi lazo kumbe indawo ezithengisa inhlanyelo.
Kunezulu ebelilo moya omkhulu emanama ngesonto edluleyo ladala umonakalo omkhulu ngemva kokuba uphahla lwendlu ubelethele esibhedlela semanama luthethwe ngumoya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngapha. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama esikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha leku-voters roll kuyabe kulebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezitukazeni labo-marriage certificate zenu ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyathi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota sesothi hhayi ibizo lakho elisekuvota zodlaleleli ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga akulo omunye umuntu onga kutshela ngokuthi ye namhla abantwana balale bengadlanga abantwana yeni lo mntwana ngamambi sesikolo athesa umntwana uhlezi endlini dayenzile uthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla imthengelo zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mama wena ohlala lo mntana lo udubo uyalazi so umama ngiyosuzazama ukukhuluma lo mntanakhe bekwesanti umntana wakhe yaregista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes, ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango. But ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi endlini. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabucabanga ukuthi abantwana bajile endlini bazasala loba. And njalo ukuthi abantwana bayasala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizihlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi yona ngihambe imango le emide ngiyarejista ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama celani lincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi sifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even i-ZEC ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information. And lakho okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khonono okuthize abantu babesithi ontanga babesithi kade vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So lathi ithi esingena khona sithi hhayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befika endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirie Denga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ozias Ncube osesungule ibandla lezombusazwe elitsha elithiwa SIDA. Wokuqala, ungasitshela ukuthi u-Ozias Ncube yena vele ngubani?
Mbonge, ngibingelele kubalaleli bonke nakubalandeli bonke besida. Ngingakhohlwa ukumema futhi ngokunjalo umphakathi wangakithi lapho engizalwa khona eCholocho kwezweni lakithi ngaseZimbabwe. Ngokuzalwa ngazalelwa esibhedlela sasempilo, ngakhulela eCholocho lapho kuzalwa khona abazali bami. Ngafunda ngokunjalo eCholocho, i-primary school ngayenza eMhlabangubo School, i-secondary school ngayenza eCholocho High School. Emva kwalokho ngaphuma-ke nami njengensizwe esikhulile ngayofunafuna umsebenzi nokuthi ngiqhubekisele phambili ngokufunda. Kwaba nzima-ke ukuthi ngithole amathuba njalo, ngaze ngawelela kwelase-South Africa. Ngenza i-finance management, ngenza ne-management, ngenza nokunye okwenza ngomthetho wabasebenzi obizwa ukuthiwa phecelezi labor law. Ngingena nje kwezombusazwe ngesizathu sokubana senginanzelele kumbe ngananzelela ukuthi isizwe sangakithi sibhekeleleka phansi kumbe asithuthuki ngesizathu sokuthi abaholi esinabo kwamanje abakhombisi ukuba ngobaba abaqotho. Ingakho-ke ngathatha leyo gxathu ukuthi ngibe ngomunye ozokuba bambisana kumbe ozokuba phakathi kwezombangazwe ukuze siqondise okonakele khona. Ngiyabancenxa-ke abalandeli ukubana basinikeze uxhaso, basisekele kuko konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yabo, ngoba sibizwa ngegama elithi isida elichaza ukuthi Combined Ideas Democratic Alliance. Lelo gama elichaza ukuthi imibono yabantu asicikileli phansi kumbe asiyidiceleli phansi, siyayisebenzisa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa siyibandla lesida.
Manje pho njengoba ibandla lakho likhona ngapho eSouth Africa, eZimbabwe khona-ke lamalunga njalo, ungasitshela ukuthi lizangena yini kukhetho?
Ibandla lesida akulona ibandla laseNingizimu Afrika kumbe laseSouth Africa. Yebo, selidephile kumbe seligcwele yonke indawo, cishe umhlaba wonke isida seyisaziwa. Kodwa-ke iqembu elasungulwa ezweni laseZimbabwe lisungulela abantu baseZimbabwe ukuthi bakwazi ukuthuthukiswa, balethe imibono yabo njengokuba iqembu libizwa ngokuthi i-Combined Ideas Democratic Alliance, okuchaza ukuthi imibono eminingi ehlanganisiwe kwaphuma into eyodwa esingathi iyosiza ukuba inkambiso yokukhokhela kwelizwe kumbe ukukhokhela kweqembu. Isida ikhona yonke indawo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje ngiwumongameli wayo isida. Sinamalunga yonke indawo. U-deputy president wethu okwamanje useHarare, igama lakhe lingu-Anderson Kuni. Sinabo bonke abe-information kobulawayo, sinabo eHarare, sinabo ama structures Zishabane, Gweru, Cholocho, sinama structures Plum Trees, nama structures cishe yonke indawo Botswana. Sisafuna ngokunjalo futhi sibe nama structures kubo UK nako America ukuze sikwazi ukuthola futhi namaqhinga avela kwezinye indawo. Asibakhohle nabase China, nabo sizowadinga amacebo abo ukuze sibe ngabaholi abaxavile nabathandekayo ezweni.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu indaba zokhetho?
Oqala ngingathanda ukuthi ngikubeke obala ukubana sisadinga into okuthiwa inkululeko kumbe sisadinga inkululeko ezweni langakithi. Yebo, bangasho abaningi bathi inkululeko sayithola, kodwa yiyo lento engiyayivumike mina ukuthi inkululeko ikhona. Okwamanje sikhuluma kanje, baningi abantu abafisa ukubana bazibandakanye kumbe bahlanganyele namabandla ezepolitiki, kodwa bayesaba, banokwesaba ngokuba inkululeko ayikho. Kuyimanje oba ngikhuluma nje ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right. Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile. So ngezinye indlela ngiyavumelana namabandla lawa athi ubuqili buningi kakhulu. Yebo, sesike sakubona lapho ibandla elibusayo likhipha amasosha ukubana ashaye abantu, kwazo nokuba kwenzeka nokuthi abanye babo badubuleke ngesizathu sokubana bebhikishela ukubana kukhishe imiphumela yokhetho olwadlula. Ngakho sithi thina njengeqembu lesida sizafathatha amagxathu abalulekile kumbe amagxathu anqala azokwenza ukuthi indaba ye-rigging kumbe yokuqilibezela siyiqede.
Lo-ke ngumnumzana Ozias Ncube, umkhokheli webandla elithiwa SIDA, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inani labantu amapolisa abophe inkokheli yezifundi zamakolishi emaSwingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Amapolisa eGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshiwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi yeCOVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.